Ingcishi ezicubungulayo zombusazwe zithi eleZimbabwe lezifundo eziningi elingazithola ngokhetho lolu. Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Costa Nkomo uthi into enkulu engafundwa eZimbabwe yikungabi khona kodlakela ngezikhathi zokhetho.
Ukudaba lama-elections elizweni le-America sibona kule nkuthazo eziningi kakhulu. And ngikubona kwami kulezinto eziningi that we can learn. As an individual, into engifundileyo kuma-elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula, izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Lokhu kuchiyene kakhulu with Zimbabwe, especially izinto esizibonayo nxa kuyisikhathi sama-elections. Abantu bayabe bechaywa, abantu vele yabe limazwa.
Uqhubeke esithi abaningi eZimbabwe abalandela ukhetho lolu bafisa ukuba umkhokeli wama-Democrats umnumzana Joe Biden anqobe.
Kulapho lapha eZimbabwe abafuna uTrump uBiden, umuntu lo muntu ufuze ubone lokho okuqakathekileyo. Kodwa iningi ngibona kwami njengabe ngikhuluma labantu lapha kuma-communities and even kuma-forums ama-journalist, abaningi ngibona bafavor uBiden. Balesifiso sokuthi uBiden angawina, maybe izinto zizabe ziright e-America.
Ukhetho lweMelika lwenziwa ngesikhathi uhulumende weZimbabwe ezama ngazo zonke indlela ukulondoloza ubudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba. Umsekeli kaMgcinisa lobona ngemsebenzi kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi uZulu weZimbabwe kakumele angazihluphe ngokwenzakala kweleMelika ngoba kungelani laye.
Hayi, thina njengamaZimbabweni asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe nguBiden, nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba siyananzelela ukuthi sokube lama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezi ezafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangeno Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sebewa reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ikuthi ama-sanctions asuswe.
Lanxa usuku lokhetho lokudinga umongameli kweleMelika lungelwakusasa mhla ka-3 Lwezi, ezigabeni eziningi zelizwe abantu abangaba izigidi eziphosa zifike 100 sebevotile kuhlelo lokuthumela ngeposo lolwe early voting. Zindala zombili phakathi kwamongameli Donald Trump okhona manje owebandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omela ibandla lama-Democrats. Loba nje kulabalihlekana abakhona ephepheni lokuvota, kodwa phakathi kukaTrump loBiden kulapho kukhangelelwe ukutholakala umongameli omutsha weMelika. Okungaba yikubuyisela uTrump ukuthi abuse okweminyaka emine loba ukukhetha owaba ngumsekeli kamongameli uBiden. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.